Ilorithi lentumbane selidume kakhulu ngenxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulendawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulisana labathengisa izidakamizwa. Esikhulumini samapholisa kobulawayo, u-Inspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabatshane lezidakamizwa. Abantu bentumbane, i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapholisa ilwa lama-drugs. Abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs, i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Ngeviki ephelileyo amapholisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe labopha umntanakhe bemethe samlando okuthengisa izidakamizwa.
Amaphosa bathi nathengisa izidakamizwa bangele endlini yamankazana bathola amafutho okugcoba izilondo. Ngangiphithingisa zona imbanje kudala ngabo-2016 ngathiyana lapho ekhaya bathi ngizithengisele utshwala ngihambisa emakhaya ngizithengisele umsika wami nje kumsinto.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza sigcina sesigijimisa lokho asila msebenzi. And futhi sebesitshona sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesibhema khona lokho abakutshiwo okuningi kwankona kwama-drugs. Ngoba into lezi sizenza singacabangi inzima.
Amazi kandodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinsi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Amayouth ayesithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo lokunye kokufundela amakhosi kharesa kula nto abayenzayo kuvaliwe konke. Amayouth asuke ebesehlala ebeseswele into zokwenza then liyazi le peer pressure liyaqala ukuyengana lingabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga lizenze njengokubhema. So and uma liqala sithi liyadlala ligcine selisiba ngama-addict and mase uyi-addict kunzima ukuthi uphume kikho.
UBheki Zulu Ndlovu wenhlanganiso yePhamvuri PVO encedisa abasakhulayo abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa.
Ngama-childhooded families whereby sithi abazali bahamba eGoli betshiya abantwana lama-house girl. Kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraiser ukunathwa kotshwala abangelandaba kakhulu. Kumbe ukuswelakala kwama-curfews, i-strict upbringing. So sithi asigcinele abantwana bethu khona bezaba away from drugs. Amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything, abasalandeli ama-road traffic rules. Enye into sithi i-health yakho iyadeteriorata.
UNkosazana Nano Zizwe Ncube uthi ilokithi lentumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa. Udubo lwezidakamizwa lukho kobulawayo kuphela kodwa lusabalele emadolobheni amaningi aseZimbabwe asethwele nzima. UMongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana nomkhuba omubi lo wokusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ikamela mungu Ezra Jesus Banda.